uChamisa bathi bona bafisa ukuthi court ethi uChamisa nguye owina ama elections nxa kuyikuthi kwehlula i-court i-nullify ama elections lawana imisibiza kamanye ama elections amandla inyanga ezimbili zingakadluli. So ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilahlwe akulokunye okwesine.
Wena-ke njengegqweda sibili ubona ngani pho kungaphumani kona?
Well, singazi, I'll tell you ukuthi into enjalo vele amacala nje so kalula kukalutshwana mbone ngani elekhinya kuphela last year or the other year yilo lodwa endikhumbulayo elaphumelelayo. Asiyonto elula abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hayi ingxenye ikhoti izavumelana lapho kuziningi izinto. Icala lingalashwa nje ngesizathu sona lesi sokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona. Lilashwa icala ngenxa yakhonokho. Engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaningi-ningi angavela angayenza ukuthi icala lilashwe. Lobu fakazi futhi bona lobo buyabuye bethebe ikhoti labo kungenzakala ukuthi ikhoti ayi thina ubufakazi lobo elibuletha siyabubona yi kodwa thina kabusisuthisi kasiboni ingani loba izinto aluba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitsho ngayo kwakuzaba le-result eyehlukeneyo. Asiyonto elula kulo msebenzi omkhulu kakhulu.